Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumfalakazi 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu izibazwamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni ezalu-PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kaliqhubi ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lulomoya wokupha ngesikhathi sonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe wovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezivela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Akasizwe umfundisi uSeni Sibanda okuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolela ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Antio siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolu?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudileka sibili elizweni lakithi. Ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukuthi ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokhu, kodwa ngibona abantu abaningi bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esinizini. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga. Njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awuku zwa kakhulu ukujabula kwabo senziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udiko olukhona izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezicakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho empembesi ngani liyasesteza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Khathesi kuyadingala ukuthi sihlanganise sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena entembeni ngani kulabadala nabathwalela amagrosari njalo nasemajeli bethi buthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingala ukuthi sibasize lapo. Abanye kathi singa ungena nje khona edrobheni bekuseyahalembe kobulawayo kumbe egweru kumbe na uyababona begcwele ezitridini sidinga ukuthi abantwana abancane kakhulu akhuthi inhliziyo zethu zibuhlungu abantwana laba njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans ma ungatholi ukhiphe imali umbukhiphe okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi umakhelwane wakho unakho yini ukudla. Kuqala sasikhangelela ukuthi engxenye kulama-organizations azikaphandle kunegabantu kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho kulokudla yini kanye ngalakho thatha khona ogula wakuncane lakho uyeshiya la.
Umfundisi uSen Sibanda okunhlanganiswa eZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCCC.
Well, umeseji eqakathekileyo ukuthi-ke abantu bethu abatholi-ke intumelo bazitholi bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemuli esekhisimusi lapho abamele bajabule-ke lezi hlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele ezitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo-ke leyo. Njalo nje sifisele ukuthi noba kunzima kunjalo abantu bethu sibafisele inhlanhla sibafisele impilo enhle sibafisele ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo.
Singathi ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani nxa kwabhotabhota wabona khona?
Ye abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sivuka ukuthi abantu kuhamba njani. Hayi abantu izinto azibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo-ke bonabo abagxile ebandleni le-ZANU PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe kusebunzimeni.
Singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxa kungaba le nguquko ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho-ke konke lokhu okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu kutshontshwa ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sisithatha-ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube nenguquko ekwanileyo yeZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakuduwe labo babuya baphakulele bendle abakusibandla labo babuye baphakulele bendle laba kunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonokho isintu sethu ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale siwuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola khangela osweleyo nawe unike ngoba lebhayibhili amazwi kankulunkulu akhuluma ubana wona sibuzisiwe isandla esiphayo ubuzisiwe umuntu ophayo kulalo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele kuthi uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babe sithi khona isizwe somhambi asinganani singangophondo lwembuzi nje ngoba babetshelwa khonoko ukubana awusoze umane uvale ikhithi lakho ngoba ubone umhambi edlula. Uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha, a spirit of giving, asibe ndawo. Akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yi-Christmas, whether yi-New Year, whether yi-Easter, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona ngani-ke kuzawube kunjani ngomnyaka ozayo? Bangabe kungcono yini njengomnotho ongani kuguqa amadolo?
Umnotho kawugudi ngamadolo Mthembu. Umnotho ukhona, into nje esilelayo ikuthi kona silokhu sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa amabhuli. Nxa uthi uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyathaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Mgomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even la ngunkulunkulu engadini yase-Eden esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali. Asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa, whether kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilizi. Into okumele siphume kiyo ngumqondo ofuna ukuphiwa sikhangele izandla ngezikhathi zonke. Umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiya gqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kwinhlanganiso ye-Safe School Zone Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhulu duzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bevakashela, abanye let's say uphuma eprovinsi kumbe uphuma eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Masvingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radio iyabe isile pressure eyiningi, iimoto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi udriver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona kathesi. So
yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think ikwazi kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga akahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona kathesi ukuthi iy'moto eziningi abantu abazifovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ukuthi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 25 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonake lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba. Sayibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wawu-driver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure yonaleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakhonisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona kathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of insurance, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Which means when the accident khonapho avela abatenalo konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukuba notice. I-service langikhona sibili khathesi ngakhangela imoto zankhona lezi azi-service.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-TRC during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-VTRP le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda 34 zokuthi ithwale abantu abangu-4 but uyabonela abantu abangu-8 ngibele abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra. Then the teledriver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yena leyo enforcement iyasebenza khonapho khonapho ukuthi bengabona iproblem bahle bayilingisa. Because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphenda ukushiyela educational campaign akulalito abayenzayo abantu be-traffic.
Unumzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe bexoxa lodaba kancube we-Studio 7 eseHarare. Siwahongeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana le Hamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele Ukraine lithi liwise indizantshina zohlobo lwama-drones zakwele Russia izolo ezifika phose amajumi amathathu 28 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempilakahle sixoxa losiqamfundo solwayo Ngwenya ngokudla kwekhefu lakhesimusi. Kambe kukhona okumele abantu bengakudli na?
Akula nto endi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathi utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedriva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwele so abantu kwedlulisa inani elithola zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa hhayi ekudleni, hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Kuyinokunye sikwicamfundo Ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi abantu nje nxa bekholisa khonapho sasibona ukuthi nxa sebenathile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola imikhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi uthole ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Uthole umuntu sethole imikhuhlane emibi kumbe sezithwele. Kuzakuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye kuyo phambili-ke kungakapheli umnyaka ubona zani kuyini okulakhuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hayi kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lo owekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga ama-fruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha ezibhoraneni kumbeni lapha abagebhe khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi okuthiwa isihudokazi. Umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza okuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyatshabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe ichabalale. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje okugidela okuthi sebezacina ukuthi bahlangane lokhu esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa. Kube sokusihlasela-ke njalo khonkhana kuyi-coronavirus okwakuqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselela ngaphambilini.
Lo ngusikhwicha mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka kubulawayo esiya kibo eKhezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kobulawayo. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKhezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe linjani? Ngizothanda ukubonga kakhulu ngoba wonke umuntu beka ngijabulele bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya lapha ngifike kanzima lapha wonke umuntu engimemeza meli okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hayi ngifikile ekhaya bajabulile abadala ngokwathole bephila. Ngiyabonga kakhulu and ngifike ngalibala lapha ebayithi FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayithi FM nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayithi FM. Hayi siyabonga kakhulu, libe losuku oluhle. Ngibonga ngisithi sibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs, kungukhisimusi. Besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezochayela avumelekanga, okuthisa isifuba akuvumelekanga ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu uma yabe sephatheke kakhulu uyabe ngasaboni ukuthi wenzayo, uyabe sesukela abanye abantu abangala macala kodwa yena unguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu uma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze la ahlala khona, singaze sizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi siyalicela nje izwe lonke kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umeli Ndlovu ngothakazelela intshelelezane kwamanje usesigabeni semaphisa eMatabeleland South. Soki sikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlangu. Okwamanje ngikhuluma ngesibheni site ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle, nonke ma-Studio 7 amahle, ma-Studio 7 basakazi nabalaleli kwe-Studio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake lisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, nibe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi ezingazwakali emoyeni. Cela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela ma-Studio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda ma-Studio 7, angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi o-Studio 7 nabalaleli nonke be-Studio 7. Ngilifisela ikhisimusi omuhle, lonyaka omuhle, noma kunzima sidala sihuzula, sidala sihuzula, sihuzuleni siye phambili ma-Studio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo ma-Studio 7 amahle. Ngilithanda lonke, ngonyaka omusha ngizoyengezelela uthando elinalo. Ngiyalithanda ma-Studio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda ma-Studio 7. UForgiveness Mahlangu khuluma ngisekhaya eBenside kobulawayo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Ngilingelele okhulumayo kumqondisi Zomo ozalwa enkayi endaweni yaseMpuzu. Ngithanda ukubingelela ubhuti omdala uThembani, sobhuku omkhulu, sobhuku 10,
bingelele intombi engizala laphana umama unathembana umandlovu magegana bingelele ujunior udereni bafana bami ngithi khulani bafana bami liyiphathe kahle nali ikhefu lamaholiday naw ukhisimusi abasendleleni abafowethu abayemakhaya abasuke emagoli abasuke ebutswana ngezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni lingaphuzi kakhulu bafowethu linganathi kakhulu utswala izingozi ziningi endleleni bafowethu bingelele u-anti usiphelile esiganda mankomo nakubingelela njani ngapho babakazi hayi ntantubela bonke sihlobo ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke nankokunye esilethelele khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani, ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami ngu-Alson Dlovu. Ngibuya enkayi esigabeni saseGuwe koFaro Ndebele. Ngingumculi weGuwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha isihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote bencela endinde kulezi namba ku +27 84 633 6509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke siyaligukuzela ijaha leli ukuthi sihlaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu libe lekhisimusi enhle okunyeokumangalisayo lathi kolapha e-Studio 7 sifisela impilo ende impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo uGift Dube lami ngokwami ngithi happy 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 Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.